Uhulumende weZimbabwe lenhlanganiso yeSouthern African Development Community bathule zwi ngokufiswa libandla leDemocratic Alliance elikuhulumende womanyano kweSouth Africa elithi kumele umhlangano weSADC Summit ususwe eZimbabwe ngoba kwephulwa ilungelo loluntu kulelo lizwe. Ophendule umakhalekhukhwini kanobhala jikelele weSADC umnumzana Elias Makhosi uthe uMakhosi ubambekile okwamanje ngakho-ke kasoze enelise ukuxoxa leStudio 7 ngodaba lolu. Abaphathintambo bakahulumende weZimbabwe abagoqela ophethe uhlangothi olubona ngokudlelana labanye amazwe umnumzana Frederick Shaba ubengaphendule umakhalekhukhwini wakhe lo mnumzana Nick Mangwana umabhaleni omkhulu wogatsha olubona ngokwethulwa kwemibiko. Abanye abantu eZimbabwe basekela kakhulu okwethulwe yiDemocratic Alliance. Omunye wabo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso yeFreedom Alliance.
IDemocratic Alliance lokhu ekutshoyo isisiba yisibane iDemocratic Alliance kuSADC region. Isibadlulele ANC bonke ngenye indlela ukuthi batshengise ukuthi kuyini okumele bakutsho. Kodwa nge-alliance futhi e-Democratic Alliance le-ANC ngenye indlela iviyo naleyi iyathinta futhi ilopende ewuthatha from ANC ukuthi ngenye indlela i-ANC ayisoze iphikise i-DA kulokhu ekutshoyo, okutshengisa ukuthi khona lokhu-ke sokungadala ukuthi kube lokutshintsha okomqondo nxa kukhangelwe umnangagwa indlela yenza ngayo ukhangela uhulumende owezanu PF, uhulumende owezikliwi yena lo ukuthi vele uphila ngobukliwi. Kuyinto ke okumele ukuthi abaningi bavumelane layo iDemocratic Alliance.
Lokhu kusekelwa njalo ngumnumzana Fortune Mlalazi olandela izombo sazwe.
IDemocratic Alliance ithethe iposition that we have always advocated for. I-opposition party eSouth Africa esize isiba yiyo esithatha such a bold statement to say i-summit kayimuve ingabi seZimbabwe. Kathi kuzaba njani le summit eZimbabwe uma ubaba waseZimbabwe ebhize gongoda abantu abakhe? I-positive development ebantwini baseZimbabwe. Silesifiso sokuthi uhulumende waseBotswana, waseAngola, waseZambia, waseSouth Africa for once uthathe iside yabantu beZimbabwe than ukuthatha iside kahulumende.
Omele iwange central edale lePhalamende umnumzana Daniel Molokele laye uyakusola kakhulu okwenzakala eZimbabwe okubotshwa nsuku zonke abaphikisayo labalwela ilungelo loluntu.
Sokuvela obala ukuthi lapha eZimbabwe uhulumende uselwisana labantu ikakhulu labo kuthiwa ngama-civil society leaders lama-political leaders abaku-opposition, ngoba bona befisa ukutshengisela ukuthini i-SADC imele yenze okunye ngedaba lokuthini i-SADC Observer Mission Report yakuveza obala ukuthi ukhetho olwenzakalela linyakenye ikakhulu olukamongameli aluhenzwanga ngemfanelo. Ngakho-ke ukutshengisela ukungathabi ngendaba leyi kuyililungelo lamaZimbabweans. Isisekelo sombuso seZimbabwe siyakuvumela ukuthini abantu batshengisele ukungathabi ngedaba lolu.
Kodwa okubanda leZanu PF umnumzana Munashe Mtutsa uthi kuzaqhutshwa umhlangano weSADC Summit eZimbabwe loba kulaba botshwa ngamapholisa kulezinsuku elizweni.
Sesikujayele lokhu ukuthi nxa iZimbabwe isisiya emhlanganweni emikhulu enjenge-SADC, enjenge-Africa Union Summit, enjenge-United Nations, zikhona izizukulwane zaseZimbabwe ezemabandla aphikisayo ezithanda ukungcolisa ilizwe ngokuyenza izinto ezingayenza ngani iZimbabwe kule nto embi yenzakala kwelakithi. Khathesi sizwile i-Democratic Alliance e-South Africa beyibo abazawabo be-opposition yaseZimbabwe e-CCC besithi bona balesifiso sokuthi i-SADC isuswe kwele Zimbabwe ihanjiswe kwenye indawo. Lokhu nje sikujayele ngoba vele kujayele kwenzakala ukuthi abamabandla aphikisayo lakhathesi lokhu besizwa ubuhlungu ngokhetho nempumela yokhetho eyenzakala ngo-last year ngo-2023 eyokuthi iZANU-PF yaphuma inqobile njalo yiyo engurhulumende.
Namhla kubotshwe abanye njalo abakubandla le-CCC kulandela ukuvalelwa kwabanye babo entilongweni labalwela ilungelo loluntu okuthiwa balungiselela ukuphazamisa umhlangano weSADC Summit ozayo. Abanye babo batshawe kabuhlungu ngamapholisa ensitha. Betheswa amacala okwephula iziqondiso zomthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act wesatshwa ngabantu abaningi kweleZimbabwe.